Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 11 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi kumele kubunjwe ikhomishini ezacubungula ukuthi kuyini okubangele ukuthi kwethulwe kuphinde kwesulwe isiqondiso sokuvimba ukuvezwa kokuthengwa kwemithi ezibhedlela.
Sizavuka kwelinye usuku sesibona sesibuswa ngabanye abantu esingabaziyo okuzadala uhlupho lokufa nokulimala ngendlala njengabantu eSudan.
Inkampani yabomakhalekhukhwini e-Econet i-wireless ithi isilungisise inkinga evangele ukuthi uZulu ehluleke ukuxhumana emoyeni lasebulenjini kumalanga amabili adluleyo.
Ukuswelakala kokuxhumana lokhu kulimaza abantu kakhulu, kwalimaza amabhizinisi amancane, kwalimaza abantwana besikolo, kwalimaza bonke nje abantu abathintekayo.
Amapolisa athi akhathazwa ikuqonga kwenani labathandanayo abaxabana becine bebulalana.
Impilo ekhona babugande elizwe lakithi yiyo esisenza ukuthi abantu abaningi behlale behlithikele izinhliziyo ngaso sonke isikhathi, okuyimbangela yokuthi abantu begcine bebulalana mahlayana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi kumele kubunjwe ikhomishini ezacubungula ukuthi kuyini okubangele ukuthi kwethule kuphindwe kwesulwe umthetho obuzavimba ukuvezwa kokuthengwa kwemithi lokunye kusetshenziswa izibhedlela. UZulu uhlabe umkhosi ngomthetho lo owethulwe njengesiqondiso kugwalondaba lukahulumende i-Government Gazette. Kodwa izolo unobhala wedalele cabinet umnumzana Meshack Sibanda wethule umbiko esithi isiqondiso esethulwayo ngolwesibili nesamanga ngoba singela sandla sakhe isignature kumbe esikamongameli Mnangagwa njengalokhu okuvame ukwenziwa. Ibandla le-CCC lithi ukwethulwa kombiko lo kuyethusa ngoba kulakho ukudala ukungahlaliseki elizweni okungabangelwa ukwethulwa kwemithetho ngabantu abayabe bejonge ukubhidliza ilizwe. Ngesizwe amazwi kamsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Akuzange kwenzakale ukuthi uhulumende engaze khuphe inotisi kuGovernment Gazette kuvuke sokuthiwa umongameli wesizwe kakwazi. Thina sibona ngani sizavuka kwelinye usuku sesibona sesibuswa ngabanye abantu esingabaziyo okuzadala uhlupho lokufa nokulimala ngendlala njengabantu eSudan. Sitsho ngalokhu uma singatshayi nje sifihle umphini, ingwalo le ekhuluma ngemithi lama-ambulensi yiministri yiphi? Singathi siyacubungula sibona konke lokhu kuhambelana le Ministry of Health and Child Welfare. Bese sibuza ukuthi ngubani isiphathamandla esingale, sibone ukuthi ngu-deputy president ubaba ohloniphayo uChiwenga. Ubaba uChiwenga ulo deputy minister, ubaba uChiwenga ulo permanent secretary, lama deputy secretary, lama director, lama protocols wonke akwamanye ama ministries. Ngalokho kanti sisihluphelani uma upresident engakwazi mhlophe sibi njengokhutshwe ngubaba uDr. Meshack Sibanda, permanent secretary we-cabinet. Kabasethe okuthiwa i-commission of inquiry ekuthiwa ifezwa i-Commission of Inquiries Act efana naleyana eyathungamelwa ngobaba uMonhlanti former president weZimbabwe eze cubungula ukuthi abantu bafa njani babulawa mbani soon after 2018 elections. Sibona ngani sesihlezi phakathi kobuhlungu obukhulu lokwesaba ngoba ungabona uhulumende esesithi lokho abanye bengakwazi kufakwe ngubani. I-commission of inquiry izakhupha kuhle itshengise ukuthi ngubani wakubhalisayo, ngubani owenza lokho, ngoba konke lokhu kulukuzaba lobufakazi. Sizama ukuthi singavumi ukutshaya inja sifihle umphini ngoba kuzakwenza ukuthi kube lekhudita sithi siyavuka ekuseni sibone sekuluhulumende singamaziyo abantu baqale ukubulalana. Asimsupporti ngitsho upresident Mnangagwa afikisindli noni ED, kodwa thina sithi asifuni gazi izanu ngabe yithi ngabe sebe-resigna ngoba sebetshengisile ukuthi sebedabukane phakathi. Lokhu kuzakwenza ukuthi ngitsho lamabutho acine esedabukane phakathi abantu balwe ngoba lapho kulwa khona indlovu ezimbili utshani yibo obuhluphekayo buyathuduka buphele futhi du. Asigcigcwizi thina bebandla labantu i-CCC sithi akubele Commission of Inquiry yiyo ezaveza ukuthi igazethi le igameni gazethi lalokho ikumumetheyo kubhalwe nini. Angithi liyakwazi ukuthi upresident Mnangagwa ede kulive ese-Britain ngubani ke ede phethe impahla phethe amandla njalo lezi zinto zivela kuyiphi ministry. Yikho-ke asigqigqisi singaphongo ukufaka ama-allegation sisola abantu ingani siyabazonda. Akube le public commission of inquiry is the commission of inquiry act. Lokhu kuzakwenza ukuthi iZimbabwe izinze okwamanje sidlele evalweni ngoba singagcina sesibuswa ngezinye izijele izigelekeqe ezizafeza impi yomdeni. Siyabonga.
Lawo-ke ngamazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasimanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Inkampani yabomakhalekhukhwini e-Econet Wireless ithi isilungisise inkinga ebangele ukuthi uZulu ehluleke ukuxhumana emoyeni lasebulenjini kumalanga amabili adluleyo. Abantu abaningi abasebenzisa umakhalekhukhwini balinkampani bebesehluleka ukutshayelana incingo lokusebenzisa ubulembu be-internet izolo lakuthange. Kodwa i-Econet Wireless yethule umbiko izolo ixolisa kuZulu njalo isithi lanxa kusale nkinga lapha lalaphaya udubo lolu solulungisiwe. Ukucitshwa kwenhlelo zokukhulumisana ngencingo lokuxhumana ngobulembu be-internet kuphazamise hathi uZulu Makhaza kodwa lenhlelo zamabhizimusi njengokusilela nje kwamandla kagetsi. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Ukuswelakala kokuxhumana lokhu kulimaza abantu kakhulu, kwalimaza amabhizinisi amancane, kwalimaza abantwana besikolo, kwalimaza bonke nje abantu abathintekayo. Singakhohlwa ukuthi laba esikhuluma ngabo lenhlanganiso lenkampani yiyo enkulu kwezokuxhumana elizweni. Ngakho-ke nxa kusonakala kuyo kusho ukuthi kuyabe konakele ebantwini abaningi kakhulu amamiliyoni lamamiliyoni. Kubathinte kwabalimaza kakhulu, balahlekelwa zimali, balahlekelwa ukuxhumana lokhu akade bekudinga ukuze baxoxisane ngendlela le ababefuna ngayo. Kubalimaze kakhulu abantu.
I-Econet ithi isilulungisisile lolu dubo lanxa nje isithi kusasele lapha lalaphaya. Yebo, liyabubona yini ububelo abantu sebesenelisa ukuxhumana?
Lanxa besitsho kanjalo singakhohlwa ukuthi kukhona ukuthi kuvele ukuthi sekulungile edolobheni, emakhaya uthole ukuthi kakusebenzi ngendlela efaneleyo. Akukacaci kahle ukuthi kuye wonke umuntu sekulungile lokho abakhuluma ngakho. Kusengenzeka ukuthi kulungile kubo bonke abantu kodwa akasika kwazi kahle njengenhlanganiso iya bathengi ukuthi siqinisekise ukuthi lokho asebe kulungisele sekulungile kanti ke kuqakathekile ukuthi izinto ezinjengazona lezi zingabe zisenzeka njalo nje ngoba ziyalimaza abantu kakhulu kakhulu
imbangela kahle kahle kungaba yini ncube ngamagetsi acitshwayo kumbe kukhona okunye nxa lisizwa lana
imbangela esiyibona kakhulu yilokho okuthiwa yikusweleka kwalabo abancintisana le nkampani eyabe isinkulu kakhulu kulezi ezokuxhumana inkampani isiyodwa nje inkampani ephethe konke ezinye lezi kazisekho azisakhulumi ngazo kangako zikhona lapha lalaphana kodwa yona nje isiyodwa sekuyenza ke ilale ingasebenzi ngendlela efaneleyo siyakwazi umhlaba wonke jikelele kungasweleka icompetition kuyawa iquality of service indlela zokusebenzisana labantu ngabe ngabantu abathengisa inkwa kumbe yini zisuka zidula izinto zangkhona zibe zisiwa iquality kwesikubonayo ezokuxhumana sezidula kakhulu kanti ke seziwile njalo ngequality ngenxa yokuthi kule nkampani yodwa eyiyo esinkulu kakhulu okwedlula zonke osokuyenza ukuthi ingasazihluphi ngokudinga ukuthi yenze izinto zisebenze kangcono ngentengo ephansi into edingakalayo ukuthi uhulumende avumele inkampani ezinkulu noma ngezivela kwamanye amazwe zibuye zizoncintisa kwezokuxhumana kuza kwehlisa indleko intengo yedata intengo yokufona lokuxhumana nje okuhlukahlukeneyo kwenze futhi quality yezinto kweziye phezulu lezo sizithole kumankampani lezokuxhumana sidinga inkampani ezivela ngaphandle ezilamandla ezilemali ngoba lezi ezimbili eziphikisana lale nkulu sezincane kakhulu azisela amandla
Hello ke ngumnomzana efidlela Ncube oyinhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association obexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo Amapolisa athi akhathazwa ikuqonga kwenani labathandanayo abaxabanayo becine bebulalana Phose nsuku zonke amapolisa abika ukubulawa kwabantu abahlamukelana ezindlini. Sikhuluma nje amapolisa athi omunye undoda wakobulawayo eCountry Park, uJabulani Phakathi, ubikwa itshaye wagamula waze wabulala umkakhe usiphathisiwe Ndlovu obeleminyaka yokuzalwa elitshumi lasithoba minwemunye 19. Bebelomntwana olomnyaka wokuzalwa olomnyaka owodwa. Wokuzalwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Difa wajabhi bangodube saqala ukumbuza ukuthi ubona kungani kuyini okubangela ukuqonga kwenani lamacala la.
Impilo ekhona babugande elizweni lakithi yike sisenza ukuthi abantu abaningi behlale behlithukele izinhliziyo ngaso sonke isikhathi okuyimbangela yokuthi abantu begcine bebulalana mahlayana ikakhulukazi abantu abathandanayo nxa ukuthi umuntu ongumama ebona ukuthi ubaba wangikhaya akayenelisi ukuthi athengele abantwana noma ngithi asupport umndeni wakhe ngendlela efaneleyo kuba lokukhonona thize noma kuba lokungasakhulumisani kuhle noma kuba lokuthi delelana noma lokuphendulana ngamagama angalunganga ukuthi inhliziyo zihluthu kanje kanjalo kwenziwa ikuhlupheka kwenziwa ikuswela izinto eziyizidingo ezifanele ukuthi ngabe ziba khona emdenini yimbangela enkulu kakhulu le eyiyo eyenza ukuthi abantu ekugcineni begcine sebethatha amanyathelo esiwabonayo kulamalanga esibona ukuthi abantu abaningi bayabulalana abantu abaningi benzana izinto ezingalunganga ikakhulukazi labo abathandanayo
manje ngokubona kwakho kungalungisiswa njani inani ngali lokhu liqansa
ukulungisisa udaba lufana nalolu ukuthi siqale sikhulube ngendaba ezokuthi i-economy yelizwe ingalungiswa njani okuyiso isiqoqoqela sodaba impica abadala leyo babukande ngoba nxa sithi siyakhangela into enzima njalo sasekatshana layo ukuthi singathi izinto zizabuya zilunge noma zenzakale ngendlela inenge elifisa ngakhona kodwa ke esingakutsho nje esingafisa ukuthi uzulu wakithi nxa engazama ukuthi babe lokubekezela njalo abaqakathekise uthando kakhulu njalo babekezelelane babekwazi ukuthi lokho abakuswelayo izidingo zabo lezi abazidingayo abangazitholiyo ayisiki ukuthi yibo bodwa bengumdeni abazuswelayo kodwa ilizwe lonke lukhangelana lodubo olunjalo ingakho udinga kakhulu ukuthi ngalesi sikhathi ubaba lomama ababambane yiyo indlela batshengisana uthando yindlela engenza ukuthi le ndubo lezi ababekhangelane lazo bengazikhangeli ukuthi mhlawumbe ukhona oyedwa ofanele ukuthi mhlawumbe akhangelane lalo lolu dubo kodwa bakukhangele bakubona ukuthi ludubo olukhangelana labo bonke bengabazali njalo okudinga ukuthi ababambane izandla ukwenza ukuthi uhambo lolu abaluhambayo olunzima kangaka benelise ukulunqoba ngoba ngaphandle kokuthi bafake uthando phakathi udubo olukhona lolo olokufa ngendlala suku zonke alusoze lweniseke ukuthi luzwakale noma lwehle kuhle kumunye ikakhulukazi kubomama ngoba omama kakhulu yibo abasuke bekhangelane lokuthi abantwana badlile abakhangelane lokuthi ekudliweni ekhaya ipressure ibaningi kibo ekugcineni okuyasekuseza ukuthi begcine sebephendulana nzima labo baba yikho esingakufisa nje yikho khona ukuthi asizameni ukuthi singuZulu waseZimbabwe asipheni lokubekezelelana njalo sizameni kakhulu ukuthi sigweme amanye amazwi angenza ukuthi abanye bethu bahlukile izinhliziyo.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabi Bango Dube obekhuluma ecingweni leStudio 7 esebilitane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iCommission elwisa inkohlakalo eZak iphakathi kokucubungula amankampani kahulumende ayithoba munwe munye 9 acatshangelwa ukuthi aphatheke kumisebenzi yenkohlakalo. Umgcinisihlalo weZak unkosikazi Lois Matanda Moyo walile ukuveza amagama amankampani la esithi lokhu kungalimukisa abacutshungulwayo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwentengo ezitolo osekubangele ukuthi abumbe ikomiti ezacubungula imbangela yokuqonga lokhu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabingelela kini lonke mahlala kini lonke bongiyalela wonke komo siyalicela lapha ke li-seven ake lisetshele okokuthiwa ngamapulazi umuntu lamapulazi angu-20 sifuna ukuba neqiniseko ukuthi sikhulume kakhulu ngakho lapho esichazisele ukuthi wayeni la mapulazi angu-business bushwa phela sengumhuqulu ake lisetshe-ke lokho konke lokhu lalamagold lapho funa ukuthi sikhulume phezu kwabo bezibone ukuthi labo balamacala bengena endaweni yabo lapho kufanele khona khulumani ngamapulazi langu-20 kwathi siyangena wathi umgabulo wamapulazi angu-20 nakusokuvela umntana kamgabulo wamapulazi angu-21 ake lisichasisele kahle lapho sifuna ukulungiselela sinxa kunginika amaovete yona aqinisa ikhanda wona la mapulazi amangakeloko eqinisa ikhanda ngala pulazi engalanika hawu sicela ukuthi silungisele into lelizwe lethu lihambe kahle sasingalweli ukuthi omunye uhuquze sasilokuthi sonke sihambeni ngendlela eqondileyo.
Studio 7, Studio 7, khuluma na Nicholas Moyo from South Africa. Hayi Studio 7 sakazwa omhle kanye sicela ningazihlisa isithunzi lokho kufaka abogawule immediately ugawule nje bavula umlomo nje yonke into ephuma emlonyeni wakhe nje ihlukumeza ithunuka ilonda ebantwini abaningi abasezimbabwe. So zabani Studio 7 ukuthi nje into zikagawule abogawule nabobalakhi inkomo labana nabojoseph Schumer imilomo yabo ihlala bhukana abanikazi bezane u-PF abatholakale emafonini kuhlala nisho ezindabeni lapho ukuthi abobani esikhulumeni sikamnakakwa akatholakale efoni uba bani bonke abanikazi bezanu abatholakali emafonini kutholakala nje bona laba iyikhothamathele zabogawule nabojoseph Schumer yibo kuphela abanokubabhebheza. Izanu yona the real zanu zabe PF yamapela ayikhulumi noma ningabafonela abatholakali emafonini. Thank you bye.
Kanjani Studio 7? Kanjani Studio 7? Siyabonga ngendaba elilethi sinikazi namhlanje ukuthi khulume ngendaba yezanu PF. Izanu PF nango kwaye ngikholele kuyo akula into engizayo abuya ngabe emareserve kade saphronyiswa siphronyiswe lokho kwakade sesikwazi ukuthi linjani abantu bezano selisele liqinile ngento yona le eliyenzayo umuntu wonke kareregister ukuvota sifuna ukuthi lonyaka sikhuphe thina sisemareserve akula into enziwayo amaroad ngamagodi asikwazi ukuthi iroad zilungiswa
yebo masikhuluma silapha igama lami khona omo uma ngasekhaya lupani labendabuka khona ku-Fort One ye siyaziva izindaba zimnandi zivela kubo-Tevi lola ikhulume lakhe ilizwi funa livakale phakathi kwamphakathi ye ya kulala undoda lo ovuka ekuseni lapha ikhuluma othanda ukwenza igqunqu yakhe lo hhayi ukhuluma iqiniso lihle uthona sisithi masiyona siwa bantu umbuso ubandezeka izani for asipheni zani asipheni izani bantwana bekhaya bantwana abahle asipheni izani izani yefu njalo ngeke ikhokhele abantwana belizwe lesizwe kungela mali ethengayo abantu bephila kuboleka izimali emali ayiboleka behamba bekuba kathi upresident lo mfuna ukubuza kahle kahle kathi yena inhliziyo yakhe injani kahle kahle abantu abahlupheka kangaka abanye bona baswela yona i-2 rand abanye bona baswela yona i-3 rand ukuthi nje hayi yazi ukwehluleka kwabantu bezanu abantu bezanu buyehluleka phumani embusweni siyalicela get out liyehluleka akulamzamela ukuzamayo i-1 alilasihawu futhi labantu sizithi ngaphakama le i-audio izwakale
yebo bafowethu basakazi bakastudio 7 njani ke bafowethu lo untela kodade hayi plan ngenkosi yethu ujesu ukristu wasifelayo emthini sela thina izobe ya hayi into emvukisho nasi bafowethu ngifuna ukuthi ngikhumbuze abantwana benhlabathi ngifuna ukukhumbuza abantu bonke bakamthwakazi ukuthi abantu baningi siyakhohlwa asikhumbuleni ukuthi yena ufather Zimbabwe wakuwakhuluma wathi khona ebantwini oginye izaphu uginye islow poison wasephinda egcizela ngamazwi futhi athi khona impi izaqala empumalanga so leyo mpi lingangeni phakathi kwayo yekele zithukane manje thina amazimbabwe thina amandebele bantu bakamthwakazi siyayithanda indawo sesingene saphesa sagxumuka phakathi yikho abadala bethi khona thina singothathekile bayekhuma into njengaleyo abadala ake sizinxwebeni ukubana singakhohli kubana ngesikhathi igugurawoni isitshaya ivulala izihlobo zethu ngako lo yedwa umtshona okwathi khona kade kwenzakalani elizweni bonke bayesikhona ama-dissidence umsibulo wama-dissidence lata ke sizidwene sigoqa izandla sithi hayi halala
Studio 7 ninjani nonke ngiyalibulisa nonke basakazi abahle ngisithi ninjani siyabonga i-news ezinhle ezitholakala kini ngilibulisa nje ngingohlekayo nje into ezikhulunywa ngabantu be-ZANU-PF lo okhulumela i-ZANU-PF okhulumela upresident ukuthi yena ulungile kuthengwa indizamtshina ye-54 million hhayi angibasoli mina ngoba bona vele sebabona ukuthi eZimbabwe babusa abantu abangenandaba lempilo ngoba uzobona umuntu omutsha esiyavotela izanu ngoba izanu iyakwazi ukuthi namaphapheti kugcwele indawo yonke okungamaphapheti okungenandaba lempilo okunye okule okungamaplazanyana kodwa kukaze kufike amamiliyoni imali okuthola lama-t-shirt kuthola lamansaro hayi kurayithi konke nje le-fertilize so siyabona ukuthi akulabantu eZimbabwe abantu yibo ngoba ngabe kunabantu ngabe abantu bayasukuma bonke bekhulume lizwi linye ukuthi lokhu sokwanele enough is enough iZANU-PF sibonile sisenze iziyelele sonke sisibona ngathi vele sizinhlanya aziphelelanga ikakhulu mina nyake ngizonde ma kunomuntu wemathebeleland from Midlands to Mathebeleland osavotela izanu ukusho ukuthi usatsho ukuthi izanu right impela engaphinda ne-ground yesibili ngiyabonga
shalele sahlupheka thina hayi uyazi ma usizwa kuthiwa ilizwe selalahlwa ithi inkulumo ku-Jeremiah 5 gijimea izitrata zonke ungathola abantu bonke abathi nkulunkulu bazakusiswa eZimbabwe even if ungahamba yonke indawo uyathola abantu befake izembatho abanye bengafakanga izembatho bethi bayenkonzweni kodwa i-preaching yabo i-preaching yethu ayiseyiliy leyo kupreacher into right sense preacher i division asizela kuthethelelana saxolelani okwethu sokukhwezela impi phakathi kwethu sizondana ilizwe lakhe lifuna counseling enkulu kakhulu ukuthi sikhiphe abantu engqondweni zethu lezi sikizwe ngoba sizengqondweni ezimbi kakhulu eze tribalism ukuthi sokusiba labantu abazazi ukuthi bona bangcono kulomuntu umuntu kodwa abantu bonke ngaphakathi kaNkulunkulu sesathatha ukuthethela kwembuzi sakufaka emakhanda ethu into engikhangeleyo ukuthi we don't know what we are doing. The most important thing kufuneka i-counseling and the counseling yakho ifuna abantu abaza preacher behlanganisa abantu ukuze abantu beyazana ukuthi hayi umuntu noma enjani noma ekhuluma luphi ulingi kodwa umuntu kaNkulunkulu. So into enzama ukuyikhuluma lapha nasi ngithi mina ake sigebheni amagodi sikhafuleni inhlamba lezi esizithukayo nayo ngoba wonke umuntu umuntu kaNkulunkulu njalo engicelayo yikuthi akula muntu oyangekayo ukuthi ekhuluma ukuthi asithandaneni umuntu oyangekayo ngena lo ngafunda ukuthi abantu bethandane abantu bezwane then siyenze ukuthi hayi kathi sitha ngubani umuntu ozonda abantu oyenza abantu bengazwani izano PF so ngiyacela nje ukuthi bantu bonke abantu abazwisisayo like lizwisise don't shout it other ngoba ukuthethisa omunye umuntu akukuncedi ngalutho ukukhuphulela iBP yakho akusoze kukuncede ngalutho mina noma ungandithuka I don't care ngoba ngiyakwazi ukuthi awukwazi ukwenzayo watsho njalo uJesu Christ only God knows what I'm doing preaching maybe I'll be blessed by that thank you people thank you very much cela uthando lokuthi sizwana nani siyekeleni ukuthethisa ngamafoni thank you very much ngoba uma uthethisa umuntu ngefoni uyayi coward thank you baba
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela balaleli imilayezo yenu ibe mfitshane ingedluli i-2 minutes ngoba imningi kakhulu siyabonga Ngokwezemelika oyengumongameli umnumzana Donald Trump izolo ubethula amazwi akhe kungxoxo mpikiswano ebilawulwa ngumsakazo we-CNN lapho aphathe khona indaba ezimbalwa. UTrump ulamndule ukuthi umama okuthiwa wamdlwengula unkosikazi G.E. Jean Carroll uyamazi esithi kazange ake ahlangane laye. Ngezokhetho olwedluleyo uqhubeke ngembiko yakhe yokuthi wagcilibezelwa. Ebuzwa ukuthi uzavuma na nxa enganqotshwa kukhetho oluzayo, uTrump uthe kuza kuya ngokuthi ukhetho lwakhona luyabe luqutshwe njani. Ebuzwa ngempi yeRussia leUkraine, uTrump uthe ngabe engumongameli impi le yayingasoze vele ibe khona, wengezelela esithi engumongameli ubezamisa impi le ngelanga elilodwa nje zwi.
Yeah, I'm
Kumnandila ichukela ingoma kaMakhathi featuring umuyi uMampintsha esidubela ke uhlelo lolamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ibandla le-CCC lithi kumele kubunjwe i-commission ezacubungula ukuthi kuyini okubangele ukuthi kwethulwe uphinde kwesulwe umthetho obuvimba ukuvezwa kokuthengwa kwemithi yezibhedlela. Inkampani yabo makhale kukhwini i-Econet Wireless ithi sisilungisisile inkinga ebibangela ukuthi abantu bengaxhumani. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gandeng sithi asidibaneni njalo kusasa.